unobhala jikelele wezinaso umnumzana Funye uthi owenziwa ngunkosikazi Mgabe kufana lokuhleka abantu abasebenza gadalala bezama ukufunda nzima ukuthola leso sicoco.
Siyabona ukuthi langa lelanga abantu bahawula, abanye baba ngama-school drop out, kodwa belela ukuthi befinyelela ukuthi bethole ama-PhD degree. Manje kuleli sesibona ukuthi ukulala lo muntu soyi-passport ye-degree ufuthe ngezinaso. Siyayala into nje sithi omunye lomunye kumele esebenzele uyikho bakhe.
Umkhokheli wezinaso wakwamanje umnumzana Archibald Madida laye uthi okwenziwa unkosikazi Mgabe kwaba yinhlekisha hasi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlabeni wonke jikelele, ngakho-ke kumele ngempela kusuzisiswe. Uphinde wathi bayamukela ngenjabulo lokhu okwenziwa ngabezakhi, kodwa into eqakathekileyo khathesi yikuyekethisa izifundi inhlawulo nxa zikuathachimenti.
Our position is in our and the students that attachment fees must be scrapped totally because it's
thina njengezinaso sithi abafundi akumelanga bebe bebhadala ngesikhathi beku-attachment ngoba babe besebenza babe bengekho esikolo. Njalo lo nyaka siza kuqala uhlelo olokuthi sikhulumisane labezikolo ukuthi ama-students angabhadali lezi mali.
Ekhuluma le-Studio 7 emela abenhlanganiso elela amalungelo kaZulu ethe jamuka jesijikile umnumzana Ostalos Ziba oyisifundi se-University of Zimbabwe uthe kuyathokozisa ukuthi izakhi isize yabona ukuthi into eqakathekileyo ukuthi bahlolisise iqiniso ngemfundo kankosikazi Mgabe e-PhD.
Kuhle kakhulu ukubana-ke soyeZimbabwe Anti-Corruption Commission iyasungulula indaba-ke kamthwica mfundo Professor Levi Nyagura ewe-University of Zimbabwe ngendaba yokupha-ke i-PhD uGrace Marijuta Mgabe njengetajamuka. Njalo sihlanganela leZimbabwe National Students Union sithi-ke kuyintuthuko eqakathekileyo mayelana nokulwisa-ke kwendaba-ke ye-corruption kule.
Ngesikhathi engumkhokheli wenhlanganiso yezifundi e-UZ umnumzana Siziba wahambisa unkosikazi Mgabe emthethwandaba nge-PhD yakhe leyo ayithola ngobukhobokhobo kodwa akazange aphumelele. Omunye njalo owayesifundi se-UZ uthe kuyinto enhle ukuthi unkosikazi Mgabe athethelwe isicoco lesi ngoba engasisebenzelanga.
Bona ukuthi amanyathelo athetheke yiZimbabwe Anti-Corruption Commission mahle kakhulu sikhangelane okumele kube kusenziwa e-University of Zimbabwe. I-doctorate ebiphiwe uGrace Mgabe kuthiwa useyisikhwicwa mfundo kumele ikhishwe ngoba siyakwazi wonke umuntu osegcekeni ukuthi wayiphiwa ngoba
imizamo yokukhulumisana lomkhulu owenza umsebenzi wokuthonisiswa kwabantu kuzakhi umnumzana Goodson Nguni yehlulekile ukufezeka ukuthi ababalisi abe-UZ balile ukukhuluma ngalolu daba besesabela imisebenzi yabo. Unkosikazi Mgabe wathola isicoco se-PhD esiba ngudokotela ezifundeni abika wazenza ekolitshini ele-UZ ngo-2014 okwavusa umsindo iningi labantu libuza ukuthi wayehambile na esikolo. Ngeviki eliphelileyo amanye amaphephandaba ethule udaba lokuthi ababalisi abedlula amashumi amane 43 babhale incwadi bechinga ngalokhu kucoshwa abathi abakwazi lokhu kwavela ngathi. Njalo uVice Chancellor wale ikolishi uProfessor Levi Nyagura naye kumele abuzisize ngalokhu. Ngimele e-Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.